ebandla le-MDC seleli 20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrator. Siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibandla le-MDC vela angiyazi lilalele ukuthi abantu abaningi bafunani ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bakhola imali engasebenziyo kuyaziwa lokho kuluhlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MDC bakulungise lokho.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Ndlovu.
Njengoba sekuthilo-ke okambongolwane abantu bezanu PF singathi basitabhone kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho-ke njengebandla sesiphethe thina ama-demonstrations ethu azatshintsha. Kathethu besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-awa amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba sekempa estate house kumbe siyekhempa e-parliament siyekhempa ke emahofisini akohulumende sithina sifuna okuthile kuzokutshintshwa ngakungatshintshwanga kasisuki khona lapha yithi sidaba esilandelayo ngama-demonstration esiyakiso ikanti-ke laye-ke umnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic uhulumende ozehlukano lokamgabe kodwa eqinisweni uhulumende wakho umnankagwa simbona ewesi kulokamgabe ngoba abantu sebehlupheka wesi abantu sebelamba wesi akusela mafutha ukuhambisa izimota akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu akusela mali ethengayo yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini.
Ubona leli nyathelo lisebenza Mnumzana Mbongolwane?
Alingeke basebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize ukugwala kuqala kuwe labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition manje uNdlovu ukhuluma kahle esithi bazasinza ukubonisa ukubhikisha okwesikhathi eside kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside izanu-PF izaba namaqhinga amaqhinga okuthi bangenelele bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kwegembu le-MDC siyabona kuthiya phambili abantu be-MDC bazaqabana bodwa beqhathaniswa yiwo la ma-demonstration bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele zisitho eziyizanu-PF njalo yiso esizabachwitha ningabele kube senza la ma-demonstration sibonile e-parliament abantu be-MDC betaywa ukuthi abasukumelanga umnankagwa bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi nxa ufuna ukuthi welaphe esingathi sinayo imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane bakhona futhi wena myane isicela-ke ukuthi izikhalazo zabo lezi primalaria la sekuthethe imalaria uyanekantangasithela ukuthi imalaria iqeda kanjani yikho kwenziwa abantu be-MDC
kodwa okuyikho abangakwenza kuyini
ngesikhathi kuyiwa kuma-election i-MDC ayikwazi ukuthi wena akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election kona bekwazi ukuthi kona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlala etshontshwa ngayo bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathesi bazathatha akufanelanga bangene kuma-election akufanelanga bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kona ilo mnankagwa abangamgoganaziwa bengahambi akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo ladlulayo.
Elakho elokugcina Mnumzana Ndlovu ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho libona ingani engavuma yini laya aphongwe ehlanje esihlalweni
kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemwena leyo abehlala abantu bemkhumbuzo ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, ubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu lalokhu yani.